Ulabantu wafika bose amachumi amabili 17 ababulewe umkhuhlane we COVID-19 izolo eZimbabwe. Watabedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakala belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wedule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombimbido nyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 26,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 kwaphepha abedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eleZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zethia osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Ngilapha kuGeorge Sundika kubulawayo. Siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, sizokuthiwa kuvaliwe khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, lama-supermarket they need i-refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-applyele to Harare but silapha kobulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso.
Yikho ngisithi bathi si-applyele eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kobulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. So alibhadali imali kumbe liyabhadala. Likwenza njalo konke khonokho.
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibili ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolapho?
Kuyadiphenda bathi khona kuyadiphenda ngokuthi la ma-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasebe-calculator mina ngibhadala about 5,000 RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandele i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now I think they must reduce i-number of workers like in a supermarket. They must reduce i-number labantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni but manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ezithwala abantu kuphela ozuko laba ayagcwalisa wona lawa amabhasi uthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona lazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala. Inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters imanga mphathi ngoba inyanga iphela ama-renters amashopu afunakala, ama-salaries abantu afunakala, lezikolo lazo bafundisa online bafuna ama-school fees abo lawo ngama-email bayathumela zikunje kanje.
So singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela irenti khonapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga?
Ye laba ubahola ngezinyanga nyanga lama-renters akhona hhayi ngezinkulungwane sibili ziyabisa.
Pho manje uzakwenza njani?
Eyi sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti iyabiza ndimaza.
UMnumzana Dabengwa Zethia ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxelayo ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende.